ngokubana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki sixoxa lo ngusakhulayo oyintatheli zindaba kobulawayo umnumzana khulakhwashe thakundwa nguye omunye wabatsha abasungula inkampani yona ebizwa ngokuthi Culture Mad Zimbabwe asambeni kuye siye zokunengi mayelana ngale nkampani yakhe edumayo ngale kobulawayo kontuthu ziyathunqa khuda ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani hayi mina ngiphilile ngilethemba njalo ukuthi labo abalaleli bayaphila khuda uyazi sengizwile abantu abaningi bethakazelela umsebenzi wenu besithi inkampani yenu iyathakazelela labo abakumsebenzi wokuthokoza uZulu ikakhulukazi labo abadabuka kobulawayo uyavumelana na ngalo mbono wabo.
Yeyi, iFM Culture yinkampani eqalwe ngomnyaka ka-2014. Umsebenzi wethu sikhanyela ezamasiko, ezemidlalo, nabayithi trust, yikwethu kukhanyelayo kakhulu. Sisebenzela sikobulawayo kontuthu ziyathunqa, yidolobha esilithanda kakhulu. Ngakho umsebenzi wethu ukhanyele ngomsebenzi enziwa nabasithokozisayo abakubulawayo. Ngivumelana labo kakhulu ngoba imisebenzi wethu vele ukhangele ukuthi siphusha abantu bakobulawayo sibafake ezingeni eliphezulu ngemisebenzi yabo ethokozisayo kakhulu.
Njengoba umsebenzi wenu unikeza uZulu ithuba lokufunda okunenge mayelana ngabantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu ikakhulukazi abadabuka kobulawayo, lina njengenhlanganiso libona ngani lokhu kuyasiza na ngezikhalazo zabo? Ngoba iningi labantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu abadabuka kobulawayo bakhala ngokuthi babona ngani imisakazo eningi njalo amaphephandaba amaningi awathakazeleli imisebenzi yabo.
Umsebenzi wethu usutshintshe kakhulu indlela abantu ababala ngayo kumbe abayezwa ngayo imisebenzi yethu kobulawayo, ngoba khathesi abantu sebekwanisa ukuhamba ebulenjini bebale ngemisebenzi yakobulawayo bengamelelanga ukuzwa ngephephandaba kumbe ngomsakazo. Osokutshintshe kakhulu imbono lokuthi abantu bacabangani ngobulawayo. Umsebenzi wethu lo unceda kakhulu abezemidlalo ngoba uyenza bebonwe nguZulu.
Ngiyakuzwa khuda. Nansi isikhathi silindelwe ngabantu abaningi kobulawayo, isikhathi somncintiswano webulawayo Arts Awards sesiyafika. Likhangela ukuthi lizabe lisebenza ndawonye labo na ukuze likwazise uZulu okuningi mayelana ngalo mncintiswano?
Njengabantu abaseke since ukuqalisa kwamabulawayo Arts Awards ngo-2017, inyaka ngeminyaka siyama ukuthi sincedise abaqoqi bama awards lawo, ngoba abantu baye befuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani njalo njani. So thina umsebenzi esiwenzayo kubona ukuthi siyanika abantu amazwi abawafunayo, nokuthi thina lathi eminyakeni le empilo edluleyo sikwanisile ukuyina leyobulawayo Arts Awards, and sokusifake endleleni yokuthi abantu lathi sebekhona ukusazi ukuthi hawu kule Urban Culture. And lokho kusinceste kakhulu, and lathi siyabancedisa ukwenza ukuthi befike kuZulu, befinyelele ebantwini wakobulawayo, befinyelele ebantwini abasemagundini amane omhlaba.
Umbuzo wakugcina-ke khuda, kukhona okunye elikwenzayo na ngaphandle kokubhala ama-articles okwazisa uZulu mayelana ngemisebenzi yabantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu?
Siyenza ama-ED social media management, lapho esincedisa amankampani angakwanisa ukuthi bezimanejele ama-accounts abo, abo-Twitter, o-Facebook, o-Instagram. So siyenza i-social media management, siyenza i-public relations for ama-artists lokubabhalela ama-press statements ma kuyukuthi abayanelise ukuthi bezenzele, ngoba thina siyakwanisa ukuthatha imisebenzi lo siwuyenze ube ngowethu.
Mnumzana, nxa abantu befisa ukulithinta kumele bayenze?
Nxa besithinta bangasithinta kunumber ezithi 0776 406 019, kumbe bangafaka i-email ku-marketing@urbanculture.com.
Nangu mnumzana ukhula kwashe thakundwa, siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Siyabonga Mike Ore.
Mthwakazi omuhle, kwanele okwanamuhla. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Abasithi ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BigMyke3. Zimbabwe omuhle, libe ngeviki elihlukene. Bye bye.